siyakwazi ukuthi uma umola awumanga kuhle ikonomi wethu awumanga kuhle ufile ebulawa izitha zethu ebezifuna ukuthi zidale lokhu abakuthi nge-terrorism in change bakhiya amadoma bavala basihluluza kwabanzima la kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu ilizwe alivalana ilizwe alimanga silokhu sitotoba sihamba into ebengiyikhuluma ephalamende bengikhulumela ukuthi na ngabe umuntu wonke wakuleli eleZimbabwe ake akhangele iZimbabwe ayiqakathekise kuqala. So umbuzo oqakathekile na sifuna ukutshiyela abantwana bethu ilizwe eliminjani lesi sokwesikhathi ukuthi asibuyeni ndawonye sikhangeleni ngoba ilizwe leli linothile bakithi lilakho konke esikufunayo kodwa ngenxa yokuthi kula abanye ababe bedonsela ngale bebedonsela ngale yikubona into zethu zingahambi amaqinga konke silakho khona khona beZimbabwe asho kumele sidinge phandle futhi yinto kumele siyikhiphe phakathi kwethu khona beZimbabwe
sizwile njalo kuthiwa wathi abantu bangenza umvukela nxa uhlupho lolu lungalungiswanga wawusitshoni lapha
angizange ngikhulume into enjalo mina bengilo reporter owayekhona ephalamende mzala ngikhuluma laye uzowakhuluma ngokuthi lami ngimangela ukuthi kanti i-headline leyo ukuthi kuzalovukela ivele ngapi ngoba ungabala even isitori sangibona phakathi kwe-headline yena akula lapho okhulunywe khona kuzalovukela isitori siphume kuhle sibili kodwa ngiyabona ubaba lo othi ngu-editor lo owephepha lelo ebevele funa ukuzithengisela iphepha lakhe ngithe vele ngiyamdinga lapho ezamthola khona kumele anginike lami i-commission yokuthengisa ngokuthi kula ngilithengiwe ithengwa nge-headline yami engayisenge nokuqinisa futhi ukubana abantu beZimbabwe abala ngqondo ezinjalo inhlahla esilayo ukuthina ubaba wethu upresident uMgabe wasinika ilungelo lokuthi umuntu wonke ngaye isikole afunde manje nxa umuntu esefundile umuntu uyabe esekwazi ukuthina awungeke wathi nxa usile endlini ubulala imigano ubulala ama-TV ubulala amasofa ubulala into yonke ngoba kusasa nxa seliqedile ukulwa so kumele sicase ukuthenga futhi into leziyana selibisela phela into leyo uyabe iphuma ngaphi iphuma esikhwameni sakho kuse ngabantu abakwanileyo abazivekileyo abantu abesaba uNkulunkulu futhi yikubona even indaba leyana ebutabane siyiyala ama-alternatives siyawadinga siwathole siqhubeke siye phambili
ubona ingani ibandla elibusayo lilawo yini amandla okuthi lilungisise konke okuhluphayo
ye ibandla lethu leZANU PF lilawo amaqhinga wonke sibili ungakhangela ibhuku leli lamntu ayizima sithi liya ikhuluma into yonke ilempendulo zonke zokuthi i-economy le singayivusa njani kodwa sokufunakala ukuthi nasibambaneni ke siyekele ipolitiki lezane ezopho ngokulwisana ziyasibisela emuva nje kuphela simbula phambili izaphuma ukuthi wona sonke sizizwe silomthwalo okuthi wona sikhangele ukubana iZimbabwe singayenzelani ukuthi ibe lilizwe eselizimele lodwa.